Wana. Kana mshida uti tumira tsamba mboja.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwesi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho lika 2023 nje lungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela, nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanye ama-secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele encwadi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho lika 2023 nje lungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bayakwakha enxa izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela banda laphana. Kakusebenzi. Vele ngabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezencinezi kuma-resettlement, ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubobhinga. Kuyini khona lokhu? Uhulumende abo dlala ngabantu, ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu, yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende, asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika amukela. akulanto uhulumende lo angayenza phela ukwakha isikola siko kwakha imiduli yodwa kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezi insuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bayakuthatha ngapi konke khona lokhu bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona asoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg ukuzuzithi hhayi fakanini enye i-40 kg kube yi-50 kg ngizawuthwala lokhu kayisikho lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantu abahamba imango emide bachaba imifula kula mabholoho hhayi hhayi hayi angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende kala bantwana ngabo kula bantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantu babo uhulumende lo uvele kala nhliziyo uhulumende lo kala nembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kalandaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Seve izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjwela umkhuhlane selokhe uqhamuke enyakenye sebengu-133,505 asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698 kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lo lonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho lenani eliphezulu labe eZimbabwe abaphiphele khona uqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza i-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakakela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu mbonani mthwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sinathi samanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu le mabhoda lapha mhlawumbe uhulumende wangapha eBotswana la ngale khaya mhlawumbe kuzaba lobubelo asazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esithisimusi lesi sikhathi esizayo lesi ngoba isikhathi nesingu ujalwa isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nqa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Spandalay uthi wehla kwenani labantu abathola abele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lati siyedinga ama-peace job ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDokotela Mkhomotsi Matshaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
elizolonke selikumbala oluhlaza oqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina untshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki bese kuhlatshwa abantu abaphose babe ngamachumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye lelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angare mliki kwa ndiri ni ndini mkoma na mkuru iye ajizo nditezira asi munu wataito rilaya naya pane jini jatengi tichi gazirisa mwuri yedu saka pane jese jatai daku gazirisa taito ti tungu janga tapira kuna pita pita agazea nyaya choka kuti taura kuti apa mambo pafunga here apa mambo pafunga here anga asiri munhu aipa ma directives uye ai kupai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasiya here rakakurisa
umna wake kaBanga umnumzana Cuthbert Banga. Uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli.
Kwathi wathi kwa tese ukuthi pita munhu akati bataniza tese semuri munhu ukuthi ayone rudo. Kune munhu wese mumuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu ukuti pese pane chichanetsa muhuri aitrai kugadziridza kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadziridza rudorudo chachio chadadzidza.
Owasebenza nomui eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga echiwe ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza lobanga umnumzana Terence Antonio uthe intatheli izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Kamila Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity, yes, it's not tarasikirwa negamba, especially mu Journalism Fraternity. Babanga, for your own information, vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005. Zinoma department vakanga vatungamira kubva muna 2009 kusvika pari nhasi. Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigone.
Abafundela ukuba zintatheli izindaba la kwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic baze ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. Ubanga wasebenzela umsakazo owe Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomnyaka ukuthi safari nje ugxile ekulobeni izabakhubazekileyo kuhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona. Act 5 Njema signing off. Ubhubhe eseleminyaka engamachumi amahlanu lasishiya galombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Nimele Studio 7 nise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi iAfrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kweleKenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izilwela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwelemelika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika, umAsian American, uWu unqobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumavili amabili edluleyo. Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha iMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York umnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengelagciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli womgcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-F.W. de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo. Intatheli izindaba edabuka kwele Ethiopia uSolani Kole uthole umvuzo oweRory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane lodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni seTigray elizweni lakhe. Umvuzo oweRory Peck Award inikezwa intathelizindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele. Inikezwa
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayehlala ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuza thola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kula mabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhosa khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa, amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba muAfrika kuchona. Njalo uyaboniswa ukuthi naye umuAfrika wazela kuzokazi laseAfrika. Ubuso mangala ke mawubona abanye abaholi baseAfrika bezonda omnye umuAfrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba aphila kube umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi ukuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivandla lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunenge abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga manje, izaphu sileminyaka yavuka. Izaphu iphume kuzanu ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-2009 saphuma sayenza i-Congress sike saphatheka kukhetho ngo-2013 la ngo-2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho. Okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba le-Congress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha i-Congress ngama-internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokunganto zaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi ngeconstitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokho sihambise ngendlela sesivela ku-Congress.
Siyabona sibili ukuthi yes, eliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithetha ngapho ukuze ethi lilungise ihlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifunywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yiba kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela. Lakhathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabhondi amarandi besekela inhlelo zebandla laba abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le-MRP kade ingaphi sonke lesi sikhathi.
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela labalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu wangena ekumanyaneni lebandla lezanu. Lokhu kungena singakungenela ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa isimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezanu ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale ngoba siphuma silamanxeba, amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi. Sesokuyithuba lokulathi sike sikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khona le kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele ephakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osowatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kanye ikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazatho, asikakhangeleli ilima, asikakhangeleli ukusebenzisana labanye ngoba sisangena ku-ground sivakatshele abantu bakithi abanye abasebachiya uzaphu abanye abangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakheni ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba ye Studio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.